Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukelako Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 kuMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lithi seliguqula ibizo libe yi-MDC Alliance, okuyilo eliza lisebenzisa kukhetho emcimbini eliwuqhube namhla eMorgan Tsvangirai House eHarare. Amanani avezwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke aveza ukuthi sekulamalanga ayisikhombisa kungelamuntu obulewe yi-COVID-19 elizweni, njalo inani lalabo abahlaselwa yileli gcikwane liyehla.
So imfundiso kumele ibe khona ebantwini ezisebenzini ukuthi benandlulele ukuthi bayagqoka amamaski. Sesinetendensi yona leyo ukuthi hhayi i-COVID isihambile, ilanga selitshisa. So sokumele abantu bethu sibafundise ukuthi hhayi noma kutshisa noma kunjani i-COVID lobu khona.
Sixoxa lesinye sezakhamizi zeMatopo esesihlala entabeni sibalekela uDlakela kulandela udaba lokutsheketsha kulindawo.
Ekhaya sesoke sikhathane sincane sikhangele sibone ukuthi akunamuntu ongaba duzele ekhaya. Singene sipheke ngibeseshele kwabanye omakhelwane abangani abamabizo awakho emapholiseni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe namhlanje liqhube umcimbi wokuthakazelela iminyaka engamachumi lanye i-21 selokhu labunjwayo embuthanweni obusesigodlweni saleli bandla eMorgan Tsvangirai House eHarare, lapho elivize ukuthi selizakwaziwa ngokuthi MDC Alliance. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Nanxa kulokulwisana phakathi kwebandla leli le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzane uSonchamisa, MDCT ithi yiyo yodwa elemvumo yokuthakazelela lolu suku. Ekhuluma kulo mhlangano onobhala jikelele webandla leli, umnumzana Douglas Munzura uthe i-MDCT ilandela izinqumo zedayire Supreme Court ezokuba owayehola leli bandla umnumzane uSonchamisa lenkokheli yaphezulu beme ukulikhokhela. Uthe ibandla le-MDCT kalisoze lime ukuxotsha abantu edayire lephalamende kanye lakumakhansili esithi amalunga axotshwayo yilawo angahloniphi isisekelo saleli bandla ngokulandela ibandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ele-MDC Alliance. Umnumzana Munzura uqhubeke wathi akumangalisi ukuxotshwa kwamalunga edayile ephalamende labamakhansili. Esipha umzekeliso womnyaka ka-2014 lapho owayekhokhela ibandla leli umuye umnumzana Morgan Tsvangirai waxotsha umnumzana Thandai Biti labanye bakhe ngemva kokuba behluleke kulandela imithetho yebandla. Umnumzana Munzura uthe i-MDCT sixoxisane labameli bamazwe afana le-South Africa, Malawi, Britain le-Australia emizameni yokuxazulula inkinga ezibhekane leZimbabwe. Umkhokheli webandla leli uNkosazana Khuphe utshela amalunga alomhlangano ukuba amalungiselelo ombuthano omkhulu owe-Extraordinary Congress aqhubekela phambili.
Ngiyazigqaja ngomhlangano lo, umhlangano owazalwa yizisebenzi ngo-1999. Umntwana lo ebelethwa wangena kukhetho elenyanga ezindutshwane. Sancintisana lebandla elaliloninyaka engamashumi amabili kodwa sathola ama-seats angu-57.
UNkosazana Khuphe utshele abakade besemhlanganweni lo ukuba ibandla lakhe lifisa ukuba imuli yeZimbabwe iphile impilo engcono.
Ilephupho, iphupho lami ngelokuthi uzulu wonke eZimbabwe abe lempilo engcono. Ngilesifiso sokuba abantwana beZimbabwe babe lendawo zokuhlala, izibhedlela nezikolo. yilo iphupho lami.
Ibandla leMDCT ligcizelele ukuthi lizancintisa ukukhetho lwama-by-elections olokudinga abameli bendawo ezijeneyo zelizwe ephalamende kanye lamakhansili lawo axotshwa ngenxa yokusekela ibandla leMDC Alliance. Ibandla leMDCT lithi lizasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance lapho selincintisa kukhetho lwama-by-elections. Umgcinisihlalo weMDCT uMnumzana Morgan Komishi uveze ukuba akusiqiniso ukuba ibandla leli selilobudlelwano lele-Zone PF njengalokho okushiwo ngabebandla leMDC Alliance esithi bona bazamela iqiniso lenkululeko yabantwana beZimbabwe. Kubeke wathi bazasebenzisa indlela zokukhulumisana lohulumende esithi kungehlula lokho ibandla leli lizatshengisela ngokuthula landela iziqondiso ezimunyethi kugwalo lwesisekelo sombuso welizwe. Ibandla leMDC Alliance liqina ngelokuthi iMDCT isetshenziswa libandla leZone PF ukubhidliza amabandla aphikisayo kuleli, kodwa ileZone PF lithi kalilani lokulwisana kwamabandla la. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ukusenjalo, ibandla leMDC Alliance lithi ibandla leMDCT liyazikhohlisa ngokuthi selibahluthunele ibizo. Isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, wokhokhela yeMDC Alliance, uMnumzana Nkululeko Sibanda uthi bazakwethula umbiko ogcweleyo ngalolu daba. IMDC Alliance ithi layo ibisemhlanganweni wayo omkhulu wokucubungula okuningi okuphathelane leli bandla. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezifundi ezinaso, uMnumzana Thakutswa Ngaziwore, ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba ngomvulo lapho amagqwetha akhe azakhalaza ukuthi akhululwe esitokisini ngemali yesibambiso eyebail kulandela ukwehluleka ukwenze njalo namhla. Lokhu kuvezwe ligqwetha likaMnumzana Ngaziwore, uMnumzana Webster JT, ekhuluma leStudio 7. UMnumzana Ngaziwore wetheswa icala lokugqugquzela udlakela ngemva kokuqhuba umhlangano izolo eduzane lenkampani ye-Impala Car Rentals, lapho okubikwa kwavela khona imota eyasetshenziswa ukuthumba uMnumzana Tawanda Mujehiwa, yena othi wachaywa njalo wahlukuluzwa ngabamthumbayo. UMnumzana Ngaziwore ubikwa elimele izolo kulandela ukuchaywa ngabantu abangakazwakali ukuthi ngobani, bona abachayele ntathele izindaba ebezikulumbuthano. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ubikwa ebhodabhoda emagcekeni endizamtshina elizweni ehlolisisa ukuthi alungele yini ukuthi ezokwethekelelana i-tourism isungulwe elizweni ngemva kokumiswa kwenhlelo ezithile ngendlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. UMnumzana Chiwenga obekhatshwe ngezinye iziphathamandla zikahulumende ufike eJoshua Mqabo Konkomo Airport koBulawayo namhlanje. Amanani avezwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke aveza ukuthi sokulamalanga ayisikhombisa kungelamuntu obulewe yi-COVID-19 elizweni, njalo inani lalabo abahlaselwa yileli gcikwane liyehla. NgoLwesine abatholakale baleleli gcikwane bebelitshumi lasitshiyagalolunye i-19, okulethe inani lasebehlaselwe yileli gcikwane kunkulungwane ezidlula eziyisikhombisa 7,647. Asebebulewe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ekuqaleni kwawo nalo umnyaka sebengamakhulu amabili lamatshumi amabili lane 224. Ukusenjalo, abathenga njalo bethengise impahla ezitaladini bathi bayalandela iziqondiso zikahulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ngesikhathi imigoqo eminingi isiyekethisiwe kwele Zimbabwe le-South Africa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubelo nkosazana Debra Mugasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
So njengezisebenzi kumele sinanzelele ukuthi sigqoke amamaski, siyasanitizer, siyenza le social distance. Ikuthi ekwenzeni khona lokho kulohlupho lona lolo lokuthi even labo abasikhangeleyo bona laba abemthetho, you find ukuthi at the end of the day nxa sihlangana labo emaboda kumbe nezindaweni lapho kukhanyelwa khona, uthola kuyukuthi bona abamthethweni kabakufakanga khona lokho amamaski. Plus thina njengoBulawayo sinanzelela ukuthi kathesi sicabanga ukuthi hayi COVID kayikho,
So imfundiso kumele ibe khona ebantwini ezisebenzini ukuthi benanzelele ukuthi bayagqoka ama-mask. Sesine tendency yona leyo ukuthi hayi i-COVID isihambile ilanga selichisa. So sokumele abantu bethu sibafundise ukuthi hayi noma kuchisa noma kunjani i-COVID lokhu khona.
Labo abathenga e-South Africa ye bazakwenelisa yini njengoba kumele beqale behlolwe ukuthi abalagcikwane.
Thina initially sasithena kube le-one border i-post yokuthi ama-shops ebeseduzane lathi. So nxa sokwethwa umuntu sechekwa o-COVID nani, sinanzelela ukuthi kuyaphuza, ama-results angikhona ayaphuza ukubuya. So nxa kungayenziwa ukuthi kakube lama-permits awe one day, ukuthi umuntu kachaphe ethenga ephenduke, engalali kumbe nxa elala one day, kungabe lamalanga ebuyele futhi ngapha emzini wakhe. Yebo ye, siyakunanzelela sebethu igcikwane leli likhona, but kasinanzeleleni lapho ukuthi abantu abaseviswe bephume behambe. Ngoba siyananzelela ukuthi abantu bethu abaningi baphongoda lapha emisini. Emisini ayise one day, you cross and come back. So ukuthi kuqalise ukuhlolwa amagcikwane lawa kuhlolwe ini. Mina njengevenda bembona ingathi isnot necessary. Engaba le incwadi yakhe yakuqala ukuthi uhloliwe kavunyelwe echaphe phinde iphenduke.
Lowo ngunkosazana Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxelaye ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshesha.
Izakhamizi zeMathebeleland South ezisemangweni waboThibethi kusiya eChanyawugwe eGwanda South zikhala ezimathonsi nezifuyo ezitshontshwa ngamasela wona abikwa esevula lezibayeni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zithi ziyakhathazeka ngokutshontshwa kwezifuyo zazo njalo sezihlalela evalweni ngoba zithi lawo masela lodlame. Izifuyo ezitshontshwa kakhulu esabelweni sezansi emaNdebeleni zibalisa inkomo, imbuzi labo babhemi. Umnumzana Hlupe Siziba isakhamuzi sakoThibethi eKalange eGwanda South uthi baleminyaka emini befuye imbuzi beliqembu leRenalitsepo God Project kodwa bangabeyanga ngenxa yamasela.
Ombuzi zona lezi esizifuyileyo lathi siyaphonga ukuthi amhlophe nxa uthe wavuka wathola zikhona ezibayeni ngoba bavula ezibayeni kathesi zabathinta egangeni. So kunzima vele, sihlezi vele izibaya zivulwa vele, uthola kwesinye isikhathi kuswele 2, kwesinye isikhathi noma ule 7 uthola sekuswele 13. So yibo ubunzima esihlangane labo kakhulu ukuthi yikho kusekusilethela futhi indlala esigabeni ngoba sayenelisa ukuthi kumbe mhlawumbe ungathengisa imbuzi lawo yesitoko.
Ngaphandle kokutshontshwa kwembuzi abafuya inkomo labo bahlala bekhala. Umnumzana Tsepangoyo oyisakhamuzi eNkwale eGwanda South uthi seziphelile izifuyo ngenxa yamasela.
Izifuyo zitshontshwa imihla ngemihla, zitshontshwa imihla ngemihla. Abomthetho bona kasibaboni phela bedlala indima yabo ngokupheleleyo ekulwisaneni lokutshontshwa kwezifuyo lokho, ngoba kade into yaqala kade kudala, njalo lokho iqhela iyanda isiya phambili. Kodwa kasiboni phela kusiba lobubelo kwinto edanisayo kakhulu.
Umnumzana Nathaniel Moyo ngusobhuku endibeline esinayi eGwanda South uthi sebesesaba lokubikela amapholisa lapho betshontshelwe ngoba kungekho okwenziwayo kulawo masela.
Lokhu sariporta enxa yento amaripoti angena kudaladala kula action eyenziwayo. Umuntu wakhona liyamuripota babuye bamthatha khonapha kusasa ophendukile yamoneselilayo khona. Sesive sesaba lokukhuluma ukuthi sitshontshele lapha ngoba ngwazabe ukuthi umuntu wakhona uyayekile.
Amazwi akhasekelwe ngunkosikazi Vivian Ndlovu isakhamuzi eKalange laye ochothozwa umsebenzi wamapholisa.
Amapholisa kabasiphathe kahle ngoba abomthetho ngamasela. Ngatshontshelwa namhlanje ngihambise ilizwi ngithi ngitshontshele lapha babe bathi awucabangela abantu. Angilayo umuntu engicabangela yini. Indawo yakhona yokuthiwa kusebhanana lapha abatshontsha khona akuqhekeki bayabulala. Bathi ngenyanga ephelileyo kwabahamba abantu besebelotha imbuzi zabo bafika batshaywa ngamatshe baphenduka bengatholanga imbuzi zabo. Amapholisa kabasincedisi sweti.
Kodwa isikhulumeli samapolisi ezansi emaNdebeleni, uMnumzana Philisani Ndebele, uthi sikhuluma nje kule qembu lamapolisi eliphume ijumo ukuyadingela amasele ezifuyo endaweni yeShanawugwe lapho abhahe khona. Uthi abalesikhalazo ngendlela abaphathwa ngayo ngamapolisa ngemva kokutshontshelwa izifuyo zabo kumele bahambe esikolo seShanawugwe bayebona omkhulu wamapholisa khonale uMnumzana Kasura. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Uyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lichona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa logogo uMasibanda uPriscilla Sibanda ongomunye wasebehlala ezintabeni bese sehaba amapholisa abuya abachaya ngemva bokuthi begxothe othegeja abasebesemba igolide emangweni wabo.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo ma.
Siyabulela mabakhandi.
Ye, ungasitshela ukuthi kwahamba njani? Sizwa kuthiwa kulo mama owaphupha igolide khona ngapho wabuya wazoligebha.
Satshelwa kungu-January ka-2020 yomalinyaka sisemhlabeni wengilethi. Kwathiwa kulo mama owemberengwa ophuphe igolide. Izakhamizi zala sisemhlanganeni wengilethi. Izakhamizi nathi lapho aphuphe khona eduze lemizi yabantu njalo kayephupha emberengwa. Now abantu laba bazofika mhlaka 31 August bazabegebha mhlaka 1 September. Izakhamizi zabalanda mhlaka-6 isezulu zenabosobhuku kwathiwa akunamvumo lapho abagebha khona i-World Heritage Site akumelanga kwenjiwe njalo kuduze nemizi yabantu. Amagodi awemgodi atshona kakhulu okuyikuthi bekuzawela iinkomo zabantu njalo kuduze lapho kulomthombo abantu abanatha khona. Abantu laba basuka babathanisa impahla babathi emgwaqweni asuka zangena i-riot. Ngikhuluma nje ifoni iringa iringa ngisebhalini ngifona ngisentabeni. I-riot yangena nakwetekekaya emgodini baphendula kotekeka batho bathi nangu ugogo ofila kunawe idileni. Isandla yami ngangingaphandle kwekhaya bagijima amapholisa bagcwala ekhaya bafica kulabomakhelwane umathinikhumalo abamthatha bahle bahamba naye bamtshaya kabuhlungu. Endleleni behlangane lomunye uthembelani Sipho ekhaya bafika bahlukuluza abantwana babatshela ukuthi kabamdinge bamlethi ngoba yini umuntu engifuna ukubulawa. Ababehlukuluza ngamapholisa bahlala besalala ebhalini ekhaya singena okwemzuzu emlutshwane. Izolo ngikhulume lamagqwetha abamalungelo abantu bathi mbuyele ekhaya kodwa akubuyeleki phela ngoba ekhaya ngithuthwe ngamapholisa njalo otsheketha bakhona bakwamakhelwane.
Otsheketha bakhona bavela ngaphi?
Otsheketha bakhona ongiwayethenga kakhulu wathi yena yena ungujaha weflabus. Asikwazi bebavela emberengwa lapha okwabuya khona umaphupha sisemzimeni. Sebaningi vele silala entabeni ngoba kuthiwa amabizo ethu angu-17 asemapholiseni ematobo.
Manje ezintabeni lapho yikho elidla khona lihlale khona kumbe lihambe kuyalala nje kuphela?
Ekhaya sehloko esikhathini esincane mntanami. Sikhangele sibona ukuthi akunamuntu ongabaduzela ekhaya. Singene sipheke ngibe seshele kwabanye omakhelwane abangani abo amabizo awakho emapholiseni. Ikakhulu sicathela abantu ababili otsheketha abafihlwa bedaleka bekhona emakhaya komakhelwane. Mina ngingumakhelwane wabo okuyikuthi boku-500 meters ukusuka kwami umuzi kufika kulowo muzi abakhona.
Sizwa kuthiwa umthombo elikha khona amanzi ungani wafakwa ijefu ngotsheketha laba, kungakho liqiniso yini?
Umthombo owafakwa ithefu yiye ngobaba othiwa nguDumisani Mlozi othe lokhu akufakaza hathi ayisuwo thina esikhakuwo nomunye oduze le ndawo yenyonse sekade ligebha khona bathi babecakula muthi ongamimhlophe phakathi kamaqoqo eseshile. Manje
amagqwetha atheni njengoba likhulume lamagqwetha alwela ilungelo likaZulu atheni?
Amagqwetha bathe ngiyele ekhaya pho ke akubuyeleki mntanami ngoba sizatshelwa ngumntu okobulawayo athi ngiyele ekhaya engasoze aphinde akubone futhi ukuthi uyaphila umunjani aze sekuhamba kwesikhathi ukuthi yenwami emathi ngabuyele ekhaya nomunye wabantu asebabulawayo.
Sizwa kuthiwa bakhona abalimeleyo ngemva kokutshaywa ngamapholisa, banjani sikhuluma nje?
Abalimeleyo izolo bebehambile baya kudokotela noMartin Khumalo Thembelane Sindi lodidizile Ndlovu. Abantu abaningi abathawayo langengubi bayesaba ukuthi badlele egcekeni, abantu bamabhaqibhaqi bayesaba ukuthi kakhulu mpinde kwamapholisa lawa eza kuyezenada ezitolo amatyala azabakona kathayi balimele sibili lala abathathiwe bahambile esendlisa.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, siyabonga umbalaleli, but siyethemba sinoza sivikela umlimi kuphela njengoba umthetho elizwe lakithi amapholisa eseyizigqeva abantu yabo.
Hayi, lathi sibongile, siyakufisela inhlanhla.
Lo-ke ngugogo uMasibanda, uPriscilla Zibanda, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo lelana.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Lamhlanje kwesiphathelane labesifazane sixoxa lo nkosazana Loveness Lwesa umculi njalo engumqoqi wenhlelo zezwekazi le-Africa umhlanganiso ye-Love Peace Harmony. Usichasisela ngohlelo aluqhubayo.
Mhlaka 21 September nge-Monday sizabe sinomdlalo sicelebrate i World Peace Day. I Love Peace Harmony incedisa nje, it's a non-profit organization. So incedisa izindaweni okufunakala uncedo. Mina ngibone ukuthi ekhaya kufunakala uncedo kakhulu right now, uncedo olufunakalayo ngolo amanzi. Bese siqalisa ukuthi sigebhe imigodi, ama-wells, ama-borehole. So iLove Peace Harmony iyancedisa ukuthi sikwanise uku-raise imali esizayihambisa ke ekhaya. Sizaqala ngeweli yokuqala, izabe ise-Bait Bridge esigabeni between Bedbridge leGwanda, I think isi under Gwanda now. Indawo leyi ithiwa iDendere oMareka, omakhelwane abahlala khona sebesikha amanzi very far emzingwane, kukhatshana kakhulu. Iningi labo sebeze behlala khona lelenyamazana zabo, sebasuka lezinkomo zabo lembuzi zabo, abasahlala ezindlini, sebehlala emfuleni ngoba bekunzima ukuthi banathise inkomo zabo lokuthi labo bazuze amanzi abo okunatha.
Likhangelele ukuthi isikhwama senu sifike kumalini, yizizalwane zalapha eMelika kuphela kumbe labavela kwamanye amazwe?
Umbuthano wethu umhlaka September 21st u-open ngomuntu wonke. Umuntu wonke uyinvayithiwe la. Umdlalo lo u-free, akubhadalwa, and kuzabe kulama-artist eZimbabwe azaperforma lami lo mntana nami siza performa, siza gida, sihlabele kube mnandi sibili. So sinxusa kakhulu abantu abavelela khona lekhaya eMathebeleland la konke nje around iZimbabwe yonke eli diaspora. Ukuthi ngabe liyabuya lizofaka lana okungamapeni kwenu lincedisa abantu benu ekhaya. Iwell lay sizayenza eyokuqala izaba seBed Bridge. Esibili sicabanga ukuthi sizoyenza eBulawayo. Tuzele makokhova laphana kumbe sidinge njalo linyi lokichi lapho kungaba khona lamanzi ukuthi abantu bonke abeBulawayo babuye bazothola amanzi bengabadali singa raise imali sicabangela at least $10,000 or more ingaba yi 20 or more that's even better siyakwanisa ukwenza i borehole A1 esingakwanisa ukuthi si maintain sihlale i provider inika abantu amanzi nxa usazi omunye umuntu nje oyi 1 kumbe ngabe ese UK ingabe ese America ingabe ese Europe somewhere kumbe ese South Africa ulokumsebenzi la yakwanisa ukuthi afake noma i 50 cents loba i dollar thina siyilapha nje singumlomo wenu singamehlo enu sizindlebe zenu singapha emazweni so siyatshela lathi abalenhliziyo zabo zokunika ukuthi hayi cele lathi kungaphe banganini bethu base America la ngapi ngapi
kuyini okwenze lakhetha indawo leyi eBright Bridge njalo lisuka khona yiziphi ezinye indawo elikhangelele ukuthi lizincede
okwenze sakhetha iBright Bridge ukuthi mina uLoveness wesa ngikhulele eBright Bridge between eGwanda leBright Bridge eDendele so ngikhule ngale labo gogo amanzi ayevele ehlupha so ngithe ngo 2009 ngakhangela ngabona ukuthi abantu bekhaya bafunani uncedo kakhulu futhi sithuthukise indawo yakithi siyenza amanzi sihlanyela izihlahla senza ama projects but angizange ngenelise ukukwenza ngingedwa lami ngangilokwakungibambile eAmerica ngapha impilo kayichiphanga you know emadorobheni siyakubona amapikitsha atshengisa hayi abantu balayinele amanzi kuya khathaza kakhulu thina ngakithi endlini yangithi sile borehole ngathenga indlela eborehole so umama la uyancedisa abantu omakhelwane babuya bezolayina lawo bezothotha amanzi ngitshela umama ngithi hayi mama lingababhadalisi uNkulunkulu uzalinceda lani banike nini izihlobo zikamlimo ezidinga amanzi ngenhliziyo yami ufuna ukuncedisa lami so ngiyahamba ngicele labantu ebantwini bakithi ngincedisani bantu kithi ngincedisani so ngiyabe love peace and harmony basebenzisa isukuzwile loveness sizayincedisa abantu bakini sidinga abantu abazancedisa kuma projects amaningi ayenziwayo ekhaya ukwenza ukuthi libe kwazi ukuthi imali zenu ezibuyayo ziya ngapi kazi ngene esikhwameni sika loveness singelina lizaba yini likwazi ukuthi imali le inga ehambe ngapi yagepa ngapi kwafunwani konke lokho siyalicela siyalidinga ukuthi ngena nini libe ku committee yama projects lawa esiwayenzayo ngingabe ngiqalile something but asikho kwami ngokwabantu bakithi ekhaya ngokwenu ngokwethu sonke imali leyo yabisele sihle singene eBulawayo siqalise imigodi elandelayo ngizwe kuthiwa kule migodi eyagetshwayo amabohole lawa kala maphaso ukuthi amanzi aphansi so sizazama ukuncedisa silandelele lathi labe city council lokithi ngalogi 1 at a time that's the strategy sincedisa ilokithi ngelokithi
leyo bekuyingxoxo lo osazana Loveness Wesa umculi njalo engumqoqi wenhlelo zezwekazi le-Africa umhlanganiso ye-Love Peace Harmony ngehlukani esikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela ibandla leMDCT elikhokhelwa ngokusazana Thokozani Kopeliti seliguqula ibizo libe yiMDC Alliance okuyilo elizalisebenzisa kukhetho emcimbini eliqhube namhlanje eMorgan Tsvangirai House eHarare kodwa ibandla leMDC Alliance lithi ibandla leMDCT liyazikhohlisa ngalokho seligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.